So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 15 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi abalisa inkulumane iemakhandeni kanye le-North End yiwo asehlaselwe yi-coronavirus ukwedlula zonke indawo koBulawayo. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela i-National Foods wona ethi izawajezisa ngoba echaphaze imali yakwamanye amazwe ewathola kuhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe lingene kusuku lwesibili namuhla ngemva kokuba uhulumende eqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus uzulu eziphilela nje njengensukwini ezisebenzela. Kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane lo eZimbabwe izolo njalo kutholakale abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu aphezu kwayisithupha 1635. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,077. Abantu abahlatshwe ijekiseni yalomkhuhlane eyakuqala izolo bangu 421 kuphela, kuthi abahlatshwe esibili lapho bangu 724 kuphela. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 693,568, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 411,635. Kumbiko olwethule izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi kulamalokitshi amathathu asehlaselwe yilomkhuhlane ukwedlula zonke indawo koBulawayo abalisa inkulumane iemakhandeni kanye le-North End. Kodwa lanxa kunjalo inengi kulawa malokitshi lithi lisemnyameni nje alazi lutho. Kubika ubathabile Masuku.
Uhulumende wazise izolo ukuthi amalokitshi womathathu yiwo alenani labantu abahlaselwe yi-COVID-19 ngobuningi koBulawayo kulezi nsuku, njalo asesibayeni sinye lendawo ezifana leChiretsi, iKariba, iKaroi leKwekwe, zona ezivaliweyo sikhuluma nje. Kodwa lanxa kunjalo abantu kukhanya bengagqizi eqhakala, nanku beqhubeka nje ngempilo yansuku zonke kungelani lokuthi uhulumende useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kusukela izolo. Isakhamuzi senkulumane inkosikazi Sanele Moyo uthi inengi alilalwazi lokuthi ilokitshi leli ngelinye eliqanjiweyo elisengozini enkulu.
I-lockdown le ekhona ikhona emaphepheni, kodwa thina siyibone lokho kufanana sizigadela lamakhomi la angavunyezwayo angasiwo kazukhu lokho esigwanisa isigadi. Thinizwa khathi esizokuthiwa inkulumane layo i-hotspot area ye-COVID-19, kodwa thina abahlali bakhona ngale asilalwazi ukuthi khona sibe kwasithika ithi i-COVID-19 ibhahile.
Ukudingisisa okwenziwe yilumsakazo koBulawayo kuveze ukuthi abathengisayo bebezisebenzela njengenjayelo, njalo amapholisa ebengabonakali emigwaqweni. Isakhamuzi unkosikazi Prim Mpofu uthi lanxa bewesaba umkhuhlane lo kunzima ukuthi bahlale phansi ngoba kumele baphandele imuli zabo.
I-lockdown ifakiwe siyakwazi kodwa kunzima ukuthi silandele lokhu ngoba thina nxa singasasebenzanga awuli. Esiza kwenza ukuthi sigqoke ama-maski sisebenza ngoba vele akukhanyi lutho olukhona. Abantu bagcwele emgwaqweni akula ma-roadblock wonke umuntu wenza okwakhe.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Dumisani Sibindi uthi kulokhe kulokuminyana kwabantu emabhasini ezupho khona athi kulakho ukumemethekisa i-COVID-19.
Akwakathesi thawuni naziyazingenela akula ncwadi akula ama roadblock siminyana kuphela kuzuko khona apho sitha ningazi ukuthi kanti mhlawumbe waye kuthiwe ama church avalwe uyena vele corona yangkhona ivele igcwele ebhasini abantu beyikho ababuthene khona ema church kungcono kule social distance.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ongwenya uthi ubhubhane lolu solukuhlandla lesithathu ngakho uthi uzulu kumele aqaphele.
Ubhubhane lolu sokusehlandleni lesithathu ngapha kobulawo enkulumane emakhandeni ne-Northern Suburb yikho soluvimbe khona kakhulu. Kodwa siyalixwayisa ngoba ubhubhane lolu solugcwele indawo yonke solumemetheke kakhulu. Lizibambe.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lwethule umthetho we-statutory instrument 170 namhla okumele ulandelwe ngesikhathi lesi kuvalwe ilizwe. Imota ezithwala abantu akumelanga zidlulise inani elivunyelweyo kuthi lapho abantu besehla kufanele imota igeziswe ingakaze ithwale abanye njalo. Amabhizimusi azavula kusukela ngehola lesitshiyagalombili ekuseni avalwe ngehola lesithupha ntambama. Imbuthano yonke egoqela inkonzo isimisiwe ukuthi izimfa zivunyelwa abantu abangamachumi amathathu i-30 kuphela. Indawo ezigoqela iHurungwe, iKariba leKwekwe lapho okubhahe khona lolu bhubhane kuzabe kule migoqo yekhefyu eqala ngehola lesikhombisa ntambama u-7 PM kusiyafika ihola lesithupha ekuseni u-6 AM. Indawo zonke zokufundela sezivaliwe uma uzulu engalandeli lokhu kulezi jeziso ezikhona ezifakiweyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
I-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla iyethule uluhlu lwamagama amankampani alitshumi lasishiyangalombili 18 lisithi asebenzise buchapha imali yakwamanye amazwe ayithole kuleli bhanga phansi kohlelo lukahulumente olwe-Foreign Currency Exchange Auction System. Ngokunjalo ibhanga leli lithi lizawajezisa lawa mankampani. Kubika uMavis Gama.
Amankampani la abalisela iNational Foods, iGeorgia Petroleum, iTetola Investments, Africa Steel, Westville Investments, Flicknick Enterprises, Jewel Valley Commodity Brokers, Faircloth Investments, Glenlass Trading, Le Natural Stone Export Company. Amanye njalo abalisa iNuvet Trading, Firebrook Investments, Classic Energy, Clorex Energy, Eplochem, Mutare Mart, Soske Fuels, kanye Leukemia Investments. Kumbiko awethule lamhla usibalukhulu we-Reserve Bank, umnumzana John Mangujika, uthe amankampani la ephula umthetho we-Statutory Instrument 127 olawula ukuthi imali yakwamanye amazwe ayitholayo emkambo kahulumende kumele isebenze njani. Umthetho lo uthi abayabe betholakale besebenzisa imali le ngendlela engayisiyo njengamankampani lawa bazajeziswa ngokubhadaliswa imali engena kusigidi 1 million Zimbabwean dollars. Kuthi amabhanga azatholakala lawo esephula umthetho azahlawuliswa i-5 million Zimbabwean dollars. Lumsakazo uxhumane lomkhokheli wenye yalawa mankampani eNational Foods Private Limited, umnumzana Mike Lashbrook, yena othe akanelisi ukukhuluma ngalolo daba okwamanje. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi bona njengoba bebehlezi bekhuluma ukuthi abamabhizimusi kabaqhubi kuhle imisebenzi yabo.
Sivele sikwazi ukuthi abamabhizimisi bayajontshela. Indlela abenza ngayo ibhizimisi kasiyo ndlela esingathi ngesilungu is sustainable.
Umoyo uthi akhona amanye amankampani amakhulu angaqanjwanga amele lawo avezwe njalo ajeziswe. Isakhamuzi sebubi enyakatho yemandebeleni umnumzana Zakaria Nkomo laye upha umbono wakhe.
Ngabantu abaziyo ipolitiki zabo lezi ezilula kakhulu elokhe besazama ukubamba abantu bezimbabwe ngamanga yibo aba-abhyuza iforest leyo.
Phansi komthetho we-statutory instrument 127 wona osolwa ngabanye abamabhizimusi abazatholakala besala ukwamukela idola lezimbabwe kumbe bethengisa ngentengo ephezulu bazahlawuliswa imali engange 50,000 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Uhulumende ubikwa esephikisile ukuthi uhluthunele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-OSISA umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe ipulazi sithi livele ngelakhe ngoba walithathela umlimi omhlophe. Khuluma lephephandaba le-The Herald namuhla umnumzana Richard Moyo oyisiphathamandla sikahulumente enyakatho yemandebeleni uthe mhlawumbe umalunga labanye bakhe abavalisa umnumzana Zephania Dlamini lomnumzana Charles Moyo bathenga okunye okuseplazini leli hatshi umhlabathi ngoba wonke ngokahulumente kusukela ngo-2004. Kota umalunga ulobe enkundleni ye Twitter sithi ngempela iplazi ngelakhe labanye bakhe njalo uthe balencwadi ezikufakazayo lokho. Uthe bazaphikisa lolu daba endaweni ezifaneleyo. Umalunga indodana kamuyi umnumzana Sydney Malunga owayelilunga ledale lephalamente njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra. Umthethwandaba weHarare ubikwa ufumane izigebengu ezidumileyo elizweni eziyisishiyankalombili ezigoqela uThaji Abdul zilamacala okugadla izikhali ngaphandle komthetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi zidlela evalweni izakhamizi zeGwanda ngenxa yezigebengu ezihlasela ngemibhobho, amabhemba lezinye izikhali. Kubika uAlbert Ncube.
Abahlali beGwanda esixoxela abo bathi abasabugqutha ubuthongo ngenxa yezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngezikhali okuludubu olusabalaleyo ekuqaleni komnyaka njalo kuqhubeka ludlondlobala. Ezinye izigebengu lezi zibikwa zingotsheketsha bemba igolide ngaphandle komthetho endaweni ezithiyeneyo kuleli dolobho. Unkosikazi Duduzile Masilela ongumhlali weSpacecop North Ward 5 uthi sebelala bengalele.
EGwanda sesiphilela evalweni sisesaba ubugebenga osobukhona phakathi komuzi wethu. Sekulaba nezigebenga ezihlume ngemibhobho langamabhemba ezingenela abantu ezindlini.
Umnumzana Morvin Dube wayizikhulumeli senhlanganiso yabahlali eGwanda Residents Association uthi osekwethusa kakhulu ukuthi lezi zigebengu sezihlomela ngemibhobho.
Sikhulumisene namapholisa sathola ukuthi hayi bazazama by all means ukusincedisa.
Umsekeli kameya wedolobho leGwanda umnumzana Ponalo Maphala ongukhansila kuward 6 uthi izakhamizi ziba sengozini lapha kuthona ilanga.
Sekulabantu abazibiza ukuthi bona besquad babe bebonakala nje behamba ebusuku akusahanjwa sekule curfew kule ndawo lapho esihlala khona. Siyasitshela abantu ukuthi lengahambi nxa sekusebusuku sibalekela khona ukuthi khona ngene angeke adlule umuntu.
Uthi kuyadingeka ukuthi amapolice abhotabhote njalo nje ebusuku ukuze lezi zigebengu zibanjwe zijikelwe emajele.
Abantu bahlukumezekile lapho ewadini abasakwazi ukuthi khona bayenzenjani. Isigaba sihlaselwe ngendlela engasi abantu abasaphilayo ngendlela ekhona.
Osaphethe isihlalo sesikhulumi samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kuviki edlulileyo amapholisa abike ukuthi adinga izigebengu ezine ezihlasele izakhamizi ezimbili ngezinduku zathatha imali labomakhalela ekhukhwini. Ekupheleni kwamabasa amasela ehlome ngemibhobho ahlasele isitolo sakomtengeni eSpice Corp atshontsha imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 rand. Kusenja lwephephandaba leHerald lithi umthethwandaba namhla ufumane izigebengu eziyisishiyagalolunye 9 zile cala lokuthwala imbhobho ngaphandle komthetho. Izigebengu lezi zibalisa uMusa Touch Abdul, Libhati Mpamanga, Prince Magotsa, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu, Rudolf Kananga, Innocent Jairos, Tapiwa Mangoma, lo Carrington Marasha. Udubo lwezigebengu ezibamba inkunzi ngemibhobho lezinye izikhali solubhahile kakhulu elizweni, ikakhulu endaweni ezifana lakobulawayo egogo lasegweru lapho amapholisa asefake khona umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuyobhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso yamagqwetha ezansi yezwekazi leAfrica, eSADC Lawyers Association, ithi ikhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe endabeni zokuthethwa kwamacala emithethwandaba ikakhulu eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yeSADC Lawyers Association umnumzana Stanley Nyamanindi uthi ucwaningo abalwenzileyo lukhombisa ukuthi iyanda imikhuba yokugxamukela kwarhulumente endabeni zokusebenza kwemithethwandaba. Uthi ubufakazi butshengisa ukuthi abaphikisana lorhulumente bancitshwa ithuba lokuhlawula imali yebeyil loba kusegcekeni ukuthi asikho isizathu sokwenza lokho. Uthi ezinye izigwebo ezethulelwa abaphikisana lorhulumente zikhomba ubala ukuthi omahluli basebenza ngokwesaba nokutshelwa ukuthi benzeni.
Zimbabwe, we are witnessing obviously attacks on the judiciary.
Kuningi ubufakazi esibubonayo obokuthi kulokungenela kwabezombusazwe ekuhlahlulweni kwamacala alabo abaphikisana lohulumende.
Inputs to farm. Obviously, the challenge is that they may be compromised in their independence.
Lumbiko uphuma kusanda kukhululwa amalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Last Mayingahama lo mnumzana Thungamira Emadzone abebegwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamashumi amabili ngecala lokuthi babulala ipolisa. Kodwa umthethwandaba we-Supreme Court usubakhulule osekwenze kwavela ubala ukuthi ukugwetshwa kwabo bekuthintana lokuthi bangamalunga aziwayo awebandla le-MDC Alliance. Umnumzana Nyamanendi uthi iyabakhathaza kakhulu imizamo yokuguqula isekelo sombuso kungalandelwa indlela zombuso okhululekileyo eza kwenza kungaphiwa amandla amaningi ezandleni zababusi. Linhlanganiso esisole njalo lokhu ethi kwethuselwa nokuthethiswa kwabahluli abethula izinqumo ezingathandwa nguhulumende. Awukapholi Maseko, umphathintambo wogatsha lwendaba zemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, ethula amazwi aqatha kubehluli abethule isinqumo sokuthi akukho emthethweni ukuthi uChief Justice Luke Malaba aqhubeke sebenza sekwedlule isikhathi sakhe sokuthi ayiphumula. Inhlanganiso yamagqwethale ithi lokhu kuphazamisa omehluli ukuqhuba umsebenzi wabo bengesabi muntu. Isikhulumeli sebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Khanyisha Zinkala uthi okukhulunywa ile nhlanganiso yamagqwetha kuqotho njalo labo bakhathazekile ngakho.
Kubuyelwe back ku-constitutionalism, ihlonitshwe i-constitution yesizwe, kungabi ukuthi abantu sebesenza santando baphule i-constitution. Sisola kakhulu lokwenziwa ngama-parliamentarian ukuvota on izinto eziyabe zivele zona ngokwazo zingekho ngasemthethweni. So sithi thina njengoba 2023 ebuya singuzaphu sithi thina abantu kabakhethe ibandla elizakwazi ukuthi libamele libuye njalo lihloniphe umthetho sisekelo wesizwe.
Le yinto egcizelelwa nginobhala jikelelwe ebandla le-The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi, yena uthi buningi bufakazi bokuthi uhulumende uyagxamukela endabeni zemthethwandaba.
Uma isisekelo sombuso sithi kakwenziwe so wonke umuntu kalandele khonoko, kuhlanganisela labo nabo abaphatha umthetho, kakula muntu ongaphandle or ongaphezulu komthetho. kungabi labantu ababona ngazathi bona bamele baphile besembusweni baze baye kufa besembusweni hayi akunjalo.
Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha zezikhuthaze abasakhulayo ukuthi baphatheke kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Isiphathamandla senye yalezinhlanganiso, iCitizens Manifesto, umnumzana Ashley Funye uchazisele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu babhalise.
Ukubhalisela ukuyavota kuyinto eqakathekileyo ngaseregistile ukuthi yevota yabusukwanisa uku-electa ama-leaders. Yikho lapho esidecida khona ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu. So ukuvotela ama-leaders kuqakathekile ngoba yibo abantu abazamake sure ukuthi ama-policies aza-influence ikusasa lethu azahamba kuhle.
Sizwa inhlanganiso ezitshiyeneyo zisithi akukaphumi abantu abaningi besiyobhalisela ukuyovota. Abantu abasakhulayo bakhanya ngani abakwamukeli lolu hlelo. Kuyini okwenza ukuthi abantu abasakhulayo bengaphumi ngobuningi babo beyobhalisela ukuyovota?
Hey, ama-youth yiwo ale majority when it comes to a population in Zimbabwe. Ukuthi bona bengaregister bevota, it's a very big political statement. It affects ikusasa, even election ngokwayo. Ngokubona kwami into esiyenza ukuthi ama-youth engabi esebafaka i-effort ukuthi eregister ukuthi evote, indaba yokungathembi i-process ye-election ngokwayo. Khona kuyana kuyenza ukuthi abantu bengabi lethemba ukuthi bona bengaregister bangavota, bangafaka i-change. And ezinye izinto, indaba ze-political violence. We have seen political violence kakhulu lapha eZimbabwe. Abantu bechaya especially 2008, even 2018 kwezinye indawo. So konke khonoku kwenza ukuthi kuyademobilize ama-youth.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho enkuthazo kubantu abasakhulayo ukuze baqale ukwamukela lolu hlelo.
Ukuze sibe khona lapha esikhona namuhla akubuyanga easy. Kulabantu abafayo, kulabantu abalwayo ukuze sithole i-right yokuthi sibe sivote. It's a legacy yethu njenge-generation to protect that. Okhokho bethu, okhulu bethu, into abayilelayo ukuthi sikwanise ukuvota, mele simake sure ukuthi siyavota. And sikhangela ikusasa labantu abethu, kumele register ukuvota so that we elect ama-leaders alobuntu. Na esenza ama-decisions awo. Ngikwenza ukuthi lati sithole imisebenzi, ngikwenza ukuthi lati sibe lama-health policies, ngikwenza ukuthi lati sibe le-housing ezinhle.
Umnumzana Ashley Funye ngowenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Kweze noto la mhlanje sihlaziya umthelela weziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eseziqinisiwe nguhulumende kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwa yilomkhuhlane. Kuphatha njani abamabhizimusi? Izisebenzi zona ke? Asizweni uStandekile Mhlanga elandisa.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi lanxa bengamiswanga ukusebenza, imigoqo emitsha le iyabathinta ngoba sebeswele abathenga impahla zabo ngobunengi.
Sisendaweni ezisemthetheni sithengisa sisebenzisa ibhayilo yethu ye-City Council. So ozikhathi zokungena lokutshayisa kade kungakazi ngako siloko sisebenza as normal business, but kuza sikhathaza mbijana ngoba izitolo sezizavalwa masinyane. So ama-customer yethu azabe sesiba malutshwane ngoba abantu bayasebegijimelwa ngemakhaya. Okuthi khona lokho kade sisithi ngama-last dying hours antambama yikho lapho esithola khona ama-customers asekwathola njengokuba kade siwathola kuqala. But njengenhlanganiso sikhangele siloko lathi siyudlebe siloko si-conjectize informal traders ukuthi comply ngakhona lokho ama regulations ukusanitize ukugqoka ama mask ukuba la ku social distance ukuthi bengaminyane noma bethengisa noma bethengisela ama customers we sympathize labona labo kuba affected like ama big shops.
Umnumzana Ambrose Sivindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ukuqiniswa kwemigoqo le kuzathwalisa izisebenzi amagabha avuzayo.
Sinanzela kakhulu lezi ndawo zokudlela ukuthi ama restaurant yize sibona ngathi zizaba affected kakhulu ngoba nxa sezivalwa masinya imali kuma restaurant isikhathi esiningi ibingena ngcono nxa abantu sebetshayisile imisebenzi sebeziphumulela. Kodwa njengoba sekuzavalwa ngo-6 kutho ukuthi sibona ubunzima obokuthi inzuzo sizobe isangena sebathola imali ngokunjalo sokule ngozi futhi yokuthi lezi sebenzi sezizahola nzithi. Sinanzele futhi ukuthi kule ngozi yokuthi izisebenzi lazo ezinye zingamisa umsebenzi. Sinanzela futhi ukuthi la ngapha kuzakhamisa i-90%+ yabantu bazisebenza. So nxa sokulala imigoqo ekhona iqondile sibili kodwa ke sithi abantu bazaqala nzima ubana baqhubeke bephila lula ngoba inzuzo sibalahlekile. Phezu kobunzima esilabo impilo yokuthi ibuya kanye ngedlula yedlule kodwa iqinisweni imali lakusasa ungayisebenzi. Esingakutsho ukuthi kuphela singabekezele kwalesi sikhathi sicele enkosini ukuthi isiphathise kodwa sikucela ukuthi abantu khona okufakiweyo okufaka nala amaqhela ama mask okugezandla kuphela ukunanzela ukuthi singaminyana sikuhlonipheni ngoba singakuhlonipha lomkhuhlane uzaphanga wehle qhubeke futhi sibuyele kunormal business yethu. Sizwile njalo izisebenzi ukuthi lezi ezisebenza sizinengi kakhulu ezingoku essential service ufanele zoziqhunywa nge-50% kodwa kule ngozi yokuthi silamanye amakhampani esiwaziyo angabe lokuganga ukuthila sengathi hayi lina kuli 50% njengoba kulifika belingekho pay yakhona soyilithwele sokuzaaffecta kuizisebenzi lemuli zabo kulawo makhampani anjalo. Kodwa bese siqinisa futhi ukuthi amakhampani anjalo cele banakhuzeka nanzela ukuthi leyasiyo intando yomuntu yomkhuhlane abavumele behloniphe isinqumo esifakwe nguhulumende kodwa kungaaffecta iholo labantu lezo yisicelo esilaso kubachathi bethu.
Asizweni umbono kasomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Okwakhathesi iziqondiso lezi kazibulali kangako amabhizimusi ngoba silokhu sivunyelwe ukusebenza sisebenza ama-hour athize kusukela ku-8 kushaye ku-6 o'clock and nxa ngikhangele vele amabhizimisi amaningi ebesevala masinyane ngenxa yalokhu kade sokusenzakala okwezigebenga lezi bese zihamba zidubula abantu zisenza lokhu lalokhu okuthiyeneyo. Yinto esikhangelela ubana kumele kwenzakale ukubana sisenxabele uba nomkhuhlane lowo ungamemetheki ugcine njalo usisithwalisekala uklubhu njalo ngigcwayisisa futhi ubana ngabe uhulumende uyakukhangela especially abantu laba abanye ama-restaurant nama-takeaway abavumele ubana behlalise abantu phansi as long as besenza konke okufunakala ukubana kugcine impilo zabantu lokana sokuthi kona ama-standards awe-WHO aphinde akhangele futhi even amabhizimisi lawa amabhawa lawa ayimploya abantu abaningi asihlezi isikhathi eside lokhu evaliwe kuyalimaza khonokhwana ngabe uyabavulela akhangele konke lasema-casinos ama-gambling houses avule khona phana nako abantu as long as begcina iziqondiso ze-WHO kuhambe kunjalo ukwenze umkhonomi ungagcini lawo usukholapsa total.
Inhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers ibikwa isithi kufanele uhulumende achazise ukuthi imigoqo le izathatha isikhathi esinganani ukwenzela ukuthi behlele kuhle umsebenzi wabo. Kodwa inhlanganiso le ichayele uhulumende ihlombe ngokuqinisa lezi ziqondiso isithi kufanele njengoba inani lasebehlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lilokhu liqansa elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington ngingusithandekile Mhlanga.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-AfriForum isisungule uhlelo lokufundisa abalimi abamhlophe indlela zokuzivikela nxa bethe bahlaselwa izigebengu ikakhulu ezinsuntu ngokubika kwenhlanganiso ye-Reuters kanye lentathelizindaba ye-VOA uFranco Puglis. Abezempilakahle kwelechile sebekhudaze ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane usumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngokujo kwenhlanganiso ye-AP. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi akobulawayo athi iNkulumane, iMakhandeni leNorth End yiwo ahlaselwe yi-COVID-19 ukwedlula zonke indawo kuleli dolobho. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela iNational Foods wona ethi izawajezisa ngoba ejabhaze imali yakwamanye amazwe ayithole kuhulumente. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.